Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga tanono tanono kawande. Ola mulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 1 namfandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Usiqokoqela mphoko obothwele icala lokudlwengula umzukulu ubikwa engezwani loyise umnomzana Phelekezela mphoko ongumsekeli kamongameli welizwe okokuthi baleminyaka emithathu bengakhulumisani.
Bafuna ukuthi ufe kodwa bengakubambanga ngezandla bona kube ngathi ngumuntu ozivele kuyadanisa kakhulu lo.
Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.
Uyafica ukuthi umuntu uyaphuma ekuseni esiya emsebenzini ethethe ekhombini imiswe ikhombi amapholisa ehlise wonke ama-foreigners lithwalwe kuthiwe liyadiport.
Udaba lodlakela oluqhamuke emhlanganweni wokuhlaziya ukuthi uhlelo lwabatsha i-National Youth Service luvuselelwe na ludluliselwa phambili edalele ephalamende.
Into ye-youth service ungahamba even during i-commissioning ye-genocide all the youth brigade. So siyakwazi ukuthi ungayizwa sokukhulunywa vele ngento zonalezi indirectly ukhulunywa nge-violence.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Usiqokoqela mphoko obothelwe icala lokudlwengula umzukulu wakhe ubikwa engezwani loyise umnumzana Phelekezela mphoko oyengumsekeli kamongameli welizwe okokuthi baleminyaka emithathu bengakhulumisani. Iphephandaba lobulembi ele The News Hawks lithi ababili laba babanga imali yenkampani ye-Choppies. Leli phephandaba lithi njalo lokuthi usiqokoqela uhlala ethwalise nzima uyise ngokuthi kanti vele uyise wakhe uqobo ngubani. Kodwa leli phephandaba alivezanga ukuthi imbiko le igcizelelwe ngokweneleyo na. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhulumisana lomphoko ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe. Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa. Izolo izigulane ezivela eZimbabwe bezivinjwa ukwelatshwa ezibhedlela zeJohannesburg. Kuthi eLimpopo uDokotela Poppy Ramathuba owabonakala ethwalise nzima izigulane ezivela eZimbabwe izolo uthe kuzamele umongameli Emmerson Mnangagwa ahlawulele bonke abayakwelatshwa eLimpopo. Iziphathamandla zamabandla aphikisayo lazo zibikwa zisithi abavela eZimbabwe kumele basuke baphele kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Umumo mubi baba Gande, izizalwane zeZimbabwe zihlezi manzonzo, zihlezi njengempunzi, impunzi ezingelwa yizinja isendaweni eligceke kungalazihlahla. Yiyo indlela ekhona ukuthi nxa ugula umuntu bafike bakuvimba abantu egedini lesibhedlela uphendukiswe ukuthi ebuyela buyela endlini ugula. Abanye abantu baye bakuma chronic illness zimkhuhlane leyi efuna ukuthi unathe amaphilisi uyalanda amaphilisi bafike bakuxotshe. So ngenye indlela kuyabe kuthiwa hamba uyokufa. Bafuna ukuthi ufe kodwa bengakubambanga ngezandla bona kube ngathi ngumuntu ozivele. Kuyadanisa kakhulu lo.
Kulalo esizwa ukuthi othiwa nguMackenzie ungasitshela ukuthi kuyini osuzwe ngakho ngaye.
UMackenzie ubekhuluma kule video lapha bekhuluma khona esithi khona okokuqala kukhulumileyo uthi yena ithi ngisho ukuthi ungumkhokheli webandla ukuthi ayi Democratic Alliance uthi yena nxa kufica umuntu weZimbabwe efakwe emtshineni kumbe kuoxygen esibhedlela uzafika angcothule umtshina lwana afake umSouth African emtshineni lwa abe sekhuluma futhi ngokuthi uza arranger ama lokuze nama gangster lapha kulabantu lonto ngama gangster labo siyake sizwe ngabo kube Cape Town abadubulana nayo bakhona vele indawo ezine so uthi ke uza mobilize bona abantu ukuthi khona kabadubule abantu abokuza ukukhuluma on video lokho i-video yakho na ibi ukhona obeyicubungula nje omunye umuntu okhanye ngumZimbabwe nokade eyicubungula i-video yakho ukhuluma into ezinenga kakhulu ezichaqisa umzimba uMackenzie kodwa ke isimanga yikuthi umuntu wakho na kabotshwa kenziwa lutho nje ungathi ukhulume into eqondile ugcizelela kuyona leyana eka mama lo obekhuluma lo MEC oweLimpopo uPopi lo oweLimpopo soke sokuyinto kasebeyenza injalo batshotshozela ukuthi uZulu akubone kuyinto okumele yenziwe yona le kuyinto embi kakhulu edanisayo ongeke uyicabangela ukuthi kulomuntu emhlabeni ongakhuluma ngendlela enjalo wesifuthe ngumuntu ongumkhokheli
alo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa kolunye udaba olufanayo eBotswana selikhuthazwe ukuhlonipha amalungelo abangena elizweni okungekho emthethweni lokhu kuza ngesikhathi kulokuqonga kwezehlakalo zezizondano kwabokuza kwele South Africa ikakhulu ezibhekiswe kwabeZimbabwe Intatheli izindaba yeStudio 7 nomqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Ngesikhathi kubanjwe umhlangano oqoqwe inhlanganiso yeSouthern Africa Migration Management Project edolobheni leJwane ngomvulo iningi livumelene ukuthi kumele kudingwe indlela yokuphatha kahle abokuza umsekeli kasebalukhulu kugatsha olubona ngokuqhatshwa kwabantu kweleBotswana unkosikazi uBuyinelo Libilo ekhuluma kulo mhlangano uthi okokuqala umuntu kumele abe lamaphepha aqondileyo ukuhlala lokusebenza elizweni uLibile uthi okwesibili kumele kudingwe ukuthi lapho bangalamaphepha bangaphathiswa kanjani ukuze bengazitholi bephambi
One way or the other, we interact with these migrant workers. But the question that we may pose to
noma kanjani sihlangana labo kuza emsebenzini etshiyeneyo kodwa kumele siwubuze ukuthi balemvumo yokuba selizweni balamalungelo bani njengabo kuza njalo singenza njani ukuthi babe lamalungelo njengabo bonke abokuza abaselizweni
umhlangano lo uvumelene ukuthi kumele kube lemizamo kanye lemthetho to ekhona ebona ukuthi abo kuza bavikelekile ikakhulu uma lapho abasebenza khona noma bengela maphepha unkosikazi Gloria Moreo Fontes oyinhlanganiso Southern Africa Migration Project futhi kumele amazwe achineyo ahloniphe ilungelo loluntu
imithetho eyavunyelwana ngamazwe omhlaba ithi ilungelo loluntu kumele lihlonitshwe njalo kumele sonke sisebenze endaweni
ngemva komhlangano lo kukhalelwa ukuthi kube lokusebenzisana ngcono phakathi kakhulu wabaqhatshi labokuza abangena elizweni okungekho emthethweni eminyakeni esanda kudlula izondana kwabokuza emazweni ashiyeneyo iya iqonga ikakhulu emazweni afana leSouth Africa lapho izizalwane zakhona sitha bokuza bephindele emuva abanye abafana lonkosazana Sindiso Spanda bathi noma nje kwele Botswana ongela zondano emgceke njengeSouth Africa kulukhulu uhlala kwelinye ilizwe ikakhulu uma ungela amaphepha
kumbe ngithi singama foreigners kwamanye amazwe inkinga esihlangana nazo ziningi kakhulu uyafica ukuthi umuntu uyaphuma ekuseni esiya emsebenzini ethese kombini imiswe ikhombi amapolisa ehlise wonke ama foreigners lithwalwe kuthiwe liya deport nxa usuka endlini uyabungaplananga kumbe ngithi ungalacebo lokuthi wena ubuyela ekhaya abanye umuntu uyabechiye abantwana endlini ngale emsebenzini uyabungasazakala ukuthi uyabuya kumbe kawubuyi kusuka lapho susiya deport wena uzitshela ukuthi uvusi
emsebenzini.
USpanda uthi kunye ukuthi abokuza bangaze bezame ukuthola amaphepha aqondile okusebenza. Batshelwa ukuthi kulabe eBotswana abangenza lo msebenzi.
Uthi uyabuyela kini futhi ufike ukuthi into azimanga kuhle. Sure inkinga esihlangana lazo zisithole senzima singabantu belizwe leZimbabwe.
Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission ZHRC ibambe umhlangano kuyona le iviki eHarare lapho kutshengiswe ukukhathazeka ngesiphatho sabokuza emazweni angaphansi kwenhlanganiso yeSADC. Umbuthano lo ube ungenelwe ngabagcini sihlalo sezinye inhlanganiso ezifana leZHRC emazweni asemhlubulweni ongezansi kwezwekazi leAfrika. Ekuphelani kwalo umhlangano kulotshwe isivumelwano esibizwa ngokuthi iHarare Declaration on Violence Against Migrants in the SADC Region. Ngaphansi kwesivumelwano lesi kunqunywe ukuthi amazwe wonke angaphansi kwenhlanganiso yeSADC abone ukuthi abokuza bayavikelwa njalo kuhlonitshwe ilungelo loluntu. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Umgcini sihlalo wekomiti yebudali lephalamende ebona ngendaba zabasakhulayo umnumzana omegasibanda owebandla lezanu PF uthi uselova ugwalo oluzahambisa edali lephalamende echasisa ngodlame oluqhamuke emhlanganweni walikomiti kobulawayo ngolwesibili. Likomiti iqhubela umhlangano ngenjongo yokubuza uZulu ukuthi uthini ngokuvuselelwa kohlelo lweNational Youth Service olwazakala ngokuthi ngama-Green Bomber. Abatsha bacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF batshaye abantu abethule imbono yabo ephikisa ukuvuselelwa kwalolu hlelo. Iphephandaba leNewsday libike ukuthi abatsha abanakakelwa ukuthi ngabezanu PF njalo baphambanise umhlangano ofanayo ewathomba esigabeni seManicaland izolo. USibanda utshele iStudio 7 ukuthi ugwalo aluqoqayo ngolodlakela lwakobulawayo uzalufikisa edalela ePhalamende ngolwesibili. Ibandla lezanu PF liyakulandula ukuthi yilo elidale loludlakela. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
Ngibona ngazathi into engamangalisiyo eyenzakeleyo vele uma ukhuluma ngento yeNational Youth Service kuze uthi ubekwazi ukuthi ukhuluma ngodlakela. Iyabonisa ukuthi vele ma indaba yangkhona isiqalisa iqaliselwa ukuthi kwenziwe odlakela. So ngibona ngazathi abantu beZimbabwe kuze bebekwazi ukuthi wonke umuntu othi kaku-introduce iNational Youth Service indaba ekuthi ukuthi aku-introduce i-violence. Into ye-youth service ungahamba even during i-commissioning ye-genocide or the youth brigade. So siyakwazi ukuthi ungezwa sokukhuluma vele ngento zonalezi indirectly ukukhuluma nge-violence.
Abatshayiweyo ikakhulu kobulawayo bathi batshaywe ngabasakhulayo bezanu PF, kodwa isikhulumeli sezanu umnumzana Tafazwa Mugwadi uyakulandula lokho uthi abatshayiweyo ngabebandla lakhe. Iqiniso yilipi?
Mina ukuthi izanu iyabulala abantu ithaye abantu idike izenze i-victim akusiyonto enta. Isuke lakho ngama-80s ithatha umuntu ithi namhlanje singuchairman wezaphu wezano kusasa bebuye bembulale bethi ubulewe ngabantu bezaphu bembulalele ukuthi indaba engafuna ukujoyina izaphu izaphu. So lakathesi ukuthi betshaye abantu bebe sebejika bethi ngabantu babo akusiyontenja bakwenza bahlala bekwenza. Ungakhumbula even isidumbu somoyi ngo-2001 okuthiwa ngumthokozisi benza into efana nayo bambulala baqeda bathi ngumuntu wabo bahlala besenza njalo. So okuthiwa nguTafazwa Mgwadi ukhuluma lona iBhayibhili lebandla lakhe lokuthi liyaganga lijike lizenze i-victim.
Kuyiwa phambili ubona ihamba njani limihlangano njengoba sibona izigilamkhuba lezi ziqhubeka ziphambanisa ichithwa nje?
Kusiphambili sesiku-election mood vele imihlangano yonke siyi-political contest. So uma sokunjalo lapho kuhlanganwa khona kuyabe kusiba nodlakela, udlakela luyabuya lucansa kusazoba worse ngoba anti kumnyaka ozayo kuyavotwa. So ibandla lodlakela eliphila ngodlakela lizalezuva udlakela olwedlulisileyo kodwa abantu beZimbabwe kuze bezimisele.
Ubona emaphethelweni uhulumende eqhubeka yini ngokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service lolu osoludale inkulumo?
Njengoba uhulumende ethanda izikhiwi engaluvuselela elethi lize ayisilo lokuvuselela umnotho kodwa ngelokuzigcina embusweni. So i-youth service ingenye yezinto ezayigcina embusweni, so bangayivuselela kungazake ukuthi mangalise lokho.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ohlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. EleZimbabwe izolo limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lengozi ezidalwa ngokuthatha izidakamizwa emhlabeni jikelele ele-World Drug Overdose Day. Ngeminyaka edluleyo, eleZimbabwe lalingela dubo lwezidakamizwa kodwa kusukela ngeminyaka yabo 2015 uqale ukuziveza njalo lokhe umemetheka ikakhulu emadolobheni. Isikhulumeli senhlanganiso esebenza ngababhekane lodubo lwezidakamizwa eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, unkosikazi Nobuhle Maplanka, utshele uGaina Gumede Saidi weStudio 7 ukuthi babe lombuthano izolo eHarare okunanza leli langa.
Sina njengeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network sihlanganyele labanye sibathi ngama-partners ethu namhla sibe sisezibarasekwa ku-support group yethu lapho khona de silezifundo mayelelano naleli langa le-drug overdose. Sikhuthaza abantu sebenzisa izidakamizwa ukuthi into leyi imbi kanganani, njalo sibakhuthaza ukuthi babe ngabantu bokuthi nxa bekwanise behlukane lo mkhuba lo wokusebenzisa izidakamizwa.
Lingathi uhlupho lokusebenzisa izidakamizwa liyasile la yini kumbe lokho lumemetheka?
Iproblem yokusetshenziswa kwamadrago napha eZimbabwe iyalilokhu ikhwela, njalo thina njengeZLDN sesilenhlelo zethu esizenzayo sihlanganisela lohulumende lapho sibafundisa khona ngama-harm reduction services. Saqala sayenza leyo program amavikini adlulileyo le-Interministerial Committee on Drugs. Okwamanje sesifundisa ama-healthcare service givers so that babe lolwazi lokuthi abasebenziswa izidakamizwa bengancedakala kanjani, njalo linani lalabo abasebenzisa izidakamizwa lingayehla kanjani. Siyathemba ukuthi singasebenzelana ndawonye sibambisane sonke udubo lweli kumbe inani labantu abasebenzisa izidakamizwa lizakwehla kwele Zimbabwe.
Inhlanganiso yenu ihlezi ikhuluma ngeZimbabwe Drug Master Plan. Injongo yeplani le ngeyani?
Sina i-master plan yethu siyidrafta sesibone ukuthi esiwathi ngamasevisi abantu abasebenzisa izidakamizwa lapha eZimbabwe ezedleleni akula. I-master plan yethu ithi akube lama-rehabilitation centers, at least one rehab in each and every province so that labo abasebenzisa izidakamizwa bethole ukuncedakala. Nxa singaba lama-rehab alabo abasebenzisa izidakamizwa, so kusitsho ukuthi sesizekwanisa lathi ukwehlisa inani lalabo ababulawa yi-overdose, ngoba sithi sikunje amasevisi abantu abasebenzisa izidakamizwa ezibhedlela zethu asinawo. Iningi labo bahanjiswa kuma-mental institutions like aboHarare Hospital kubo-annex, okutsho thina sithi laba abantu abafuni indawo ezinjalo. Abantu laba bafuna i-rehabilitation center lapho ukuzabe khona kula ma-service abo onke aqondane lalabo abasebenzisa izidakamizwa.
Alo-ke ngunkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, obexoxa le-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi amalunga ebandla lakhe engahlangana lomuntu olodlakela abanike amanzi umuntu lo anathe adlule. I-commission elwisana lenkohlakalo e-ZAC isithathele abantu imali edlula izigidi ezingamachumi amabili lanhlanu, $25 million. Laba bantu ngabacatshangelwa ukuthi imali le bayithola ngendlela ezingekho emthethweni. okwamanje sengiqedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yes, Studio 7, Studio 7, linjani nje lonke, linjani wasakazi wethu, Chris Gandhi, hayi, kwande njani Chris impela, hayi, siyazizwa izindaba, zeZimbabwe nje zonke. Ye, hayi, namhlanje uthanda ukuphawula, ngento nje ezihlupha abantu lapha neZimbabwe, into yokuqala lapha into ehlupha abantu eZimbabwe, ipolitiki, ipolitiki lapha nayo, iZanupiri yafundisa abantu ipolitiki engalunganga mpela, ipolitiki yokudla abantu abasebenzela abantu sebengabantu nje abazisebenzela bona nje besebenzela izisu zabo nje bonke nje amapolitiki lana nje angathi akhona ngale Harare vele ubuningi bawo bonke asho amapolitiki asebenzela abantu babesebenzela abantu kodwa asho ukuthi basebenzela bona abakhona ngale Harare hayi khona ngapha ema-Deepland manje manje sesithembelekile yimthwakazi hayi lesibona ukuthi izasikhipha mpela ebhuqwini lo lencushu ukuthi le sifakwele abantu beHarare.
Siyabingelele emsakazweni Studio 7 sibonge ngomsebenzi elisiphathele wona kahle kahle izano PF uma abantu baseZimbabwe beyivumela beyekele lisebenzisa i-old strategy sokuthi makuyo kuma elections mele kushaywa abantu kubulawa abantu kukidnatchwa abantu kutsho ukuthi nje mabeyivumela amaZimbabwe ukuthi akulalinye icebo abayiphikisayo kakhulu iZANU PF njengama-opposition party lamaZimbabwe nje onke ngomabona abaningi abantu beZimbabwe iZANU PF abazayithandi ngoba uthola abaningi basemazweni labasekhaya nje bona abancane yiwo nje mhlawumbe engikhuluma nabo ukuthi mabeyizani bebamba abantu ngenkani ngokubatshana ngokubakidnap kusho ukuthi sebesazi ukuthi vele abantu abasabafuni ngoba lapho kuba la election khona kumele kubula abantu kushaywe abantu. So ama-opposition akezame elinye icebo lokuthi ma kuyiwa kwi-election kungabi lodlame kungayithuselwana kungabulawa abantu kwese kuyiwa kukhetho iZANU PF ibisiwina-ke ma ukuthi yawina njalo-ke ebakwenze egogo babulela batshaya abantu babalimaza baqeda lapho bathi bawinile asiwo kuwina lokhuyana into okuthiwa i-election othiwa winile uyabe uwine i-free and fair election ungajabulela and ngikudle ngiceke lawe nje awulangikani ungabamba nesandla ngoba uyazi ungikudlile le ipolitics yaseZimbabwe mina ngiyazi ukuthi izalungiswa umuntu onjani especially besithembe bona osisithi ukuthi bake bezama ukudinga ama better reforms ngoba siku election next year kunje i-election yakhona yabinye yokubulalisa abantu lokwethusela abantu lokunyamalalisa abantu iZANU futhi ibuyisitshela abantu ukuthi winile no hayingcono iZANU iziyele ku-election yodwa isivotele yodwa ngoba ma kuqhubeka kuso akuyona ama-election lawo iZANU PF ihlukumeza abantu baseZimbabwe.
Studio 7, Studio 7, siyabingelela konke inkamini komukini lonke ma-Afrika mahle. Siyibingelela nje sithi lapha mina kangithukana ngithini zama ukuqondisa abantu abake bekele ukukhuluma ngomunye umuntu kodwa ke la ilokuzi RPA siyayikele ngani yiyo siyifake uhlukuza ilokuzeni i-South Africa. Abasiyekele ukuvota sizabuya sizovota. Sizazihambela thina njengokuhamba kwethu kodwa ke bekhangela ukuthi noma kuvotwa is wasting time. Kungani bengazama ukuthi indawo ukuthi bebona amazwe abaphephelayo bephele khona bebona ukuthi bayazibangula bezibangula ngoba abantu kokulwa nje kukhululekilizwe ilizwe lifuna kuliwe vele kuhle kuthathwe ilizwe kuliwe lokho kuloko kuthiwa hey amanje vota amanje vota la hayi mina ngifuna ukukhuluma mangu i-RPA la izabe azama iphathi isihlangane zibe amaphathi ahlangeneyo hayi khona ukubumba iqembu iqembu sokungani vele kuyabonakala ukuthi emhlabeni lokuze namapolitika la yahle kathi kungabunjwa kube iqembu eyi-one kube namaqembu ayi-two funge into eyi-one estrong so hhayi ngiyalingelela lonke lihlobo ake lizama ukuthi lisezele konoko lingabe liloku elikhuluma into ezingapheliyo njalo lingakhuluma omunye umuntu umuntu lomuntu limekele yenza okwakhe kodwa sisekele ukuthi amaphathi engabi maningi akakabo. Siyabonga.
Salibonani, salibonani u-Studio 7 hhayi ngungulube lapha e-Cape Town hhayi siyayibonga usizisa into ezimnandi hhayi siyalibingelela lonke ka-Studio 7 abasekhaya labaphandle siyalivingelela lonke bese mbulisa be-Triple C bonke iZimbabwe yonke i-Triple C salibonani mamukasemese mazimbabweni pa-Triple C singasaruziriganga hayi cela ubuze lapha kini nani ukuthi ani bezanu babona yiwo abacinga ukuthi bayazi yini ngelizwe leZimbabwe bodwa nako kumbe othi yiwo abakwazi ukubusa naye elizwe leZimbabwe ngicakele imbuzela uchuma nalowo mbuzo lowo ukuthi lokho kuhlupheka kwabantu hayi abakubona kungcono yini ngikuhlala kahle yini hayi ngicakela imbuzelo uchuma yogawo ukuthi ndawayibonayo ayiboni indle into abantu besibegcwelile izwe phandle amanye amazwe exotha lezibhedlela yabona into emnandi na hayi mabe khoya cakela ngidibanise nabo labe layinini yabo hayi ngiyacela ngeke ngikhulume nabo ngiyabonga studio 7 ngikhulumela message yami ihambe angifuni kuba mude kakhulu safuna ukukhuluma labo uchumi kakhulu ngempela sibona bathi ngiyabonga
studio 7 studio 7 sanibonani mina ngihlutshwa ngabantu bakithi imthwakazi singabe imthwakazi sibili kodwa ke inkinga kasisakwazi ukuthi basupportani basupport izanu ngoba bathi sisizi yomnyuthi sisizi kayifuni izanu kayifuni asozavotela uchama so ukuthi bavotela ngoba lo mqondisi kangenanga phela ku presidential so bathi senze njani bazamani bayasilahla sikwazi ukuthi bafunani kabasitshela ukuthi into eyiyo vela baye ukuqumila izwe siyakuzwa kodwa kade kumele siqale silungise ukuthi sibone ukuthi siqale sikhiphe yena izanu yakhona le kulokuthi bathi uchamisa bamfuni umnanga bazaliquma balithini kungavota ungasihlale kuphela siphonge ubukela
salibonani 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 ku studio 7 injalo ku studio 7 apha yaphila ngithi kubingelela ukuphela ku studio 7 ihloko labangani lonke ngendawo ngezindawo ngingelela konale esigabeni sami lekezi kwele mashumba lapha ngingelela wonke umuntu okhona kwampara wonke umuntu olalela i studio 7 naye umuntu ayo studio 7 omkhulu kakhulu vele bayangaza abaningi kulo ongangaziwa bengelela tawo khona lapho emaphisa lapho mdaweni noma mnyelini njalo mtala wami amakhona yakwadi amlalela istudio 7 lapho khona ngikubonga nje
sakubonani 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 kustudio 7 balaleli lani elisincedisayo ukuthi sikwenze ukufaka imbono lapha selilingelela siyabonga njalo kusethela indaba ezinhle lapha siyamuzwa umnangagwa kuthiwa uthini ukuthi ufuna ukwenzela abantwana izikolo ezifundwa mahhala kungabhadalwa akuyenziwe isiboni siyazi ukuthi into engekhoyo vele le into ekhunywa kuphela kuphelele emoyena into eziphonge ukukhulunywa nje kuphela ezingekhoyo umbuso we-ZANU-PF uhlukumeze wonke umuntu ezimbabwe laba abadiwe umbuso we-ZANU-PF wathiwathi uright usiwa rightinga vele uvota wangikhona mbona kungalancedo ngakuyihambi vele mna hayi ngicabanga lokhu ungavoti mbe kona into ekhuthaza abantu ukuthi bengavoti uvotelani vele ngaze idliwe i-ZANU-PF ekhona iyangena ngenkani lokuzenembusweni so hhayi esikwanisayo sivoteleni asivoteleni umqondisi moya emarap emtokazi epublic party ingene epati nxa singaphila ngcono kade lokuzeni nanti
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 465 0318. Siyacela lingathuki njalo incwadi zenu zibe zifitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala zonke. Siyabonga. Okwezemelika, amabutho akwele Ukraine abikwa esengene esigabeni salelo lizwe esezansi esasihluthunwe ngamabutho akwele Russia. Kodwa ingcwethi zomvikela ezivela kwele Melika leza kwamanye amazwe zithi osekwenziwe nele Ukraine yikuluma ukungasoke lenelise ukuthi likuhlafune. Ingcwethi lezi zithi aluba ele Ukraine livikele indawo zelizwe leli ezingekho ezandleni zamabutho akwele Russia kulokuthi amabutho la aye kwezinye izigaba.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
isikhathi yasavume uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Indodana ka owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ubikwa esemapholiseni kodwa uyise uthi ukhanya uzondana laye umntwana abezwani sebele minyaka phose emithathu bengakhulumisani. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku www.voaindebele.com.